Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 18 Mhlolanja 2023 ngugeino kumede Saidi endabeni zethu namhlanje.
We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty. And yes, there were times when Democrats went alone. Time and again, Democrats and Republicans came together.
UZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa embikweni oqakathekileyo othulwe nguMongameli Joe Biden wele Melika, ikakhulu inkuthazo yokuthi kumele abantu basebenze ndawonye.
But in Washington, the Biden administration is doubling down on crazy. President Biden inherited the fastest economic recovery on record, the most secure border in history, cheap, abundant, homegrown energy, fast rising wages, and a world that was stable.
Kodwa abebandla lama Republicans bona basole kakhulu umbuso lombiko kaMongameli Biden owe State of the Union besithi akula lutho olulesisindo alukhulumileyo. Amapolisa athi abophe abantu abafika phose amakhulu amane 387 izolo kumkhankaso abawuqale abaqhubayo elizweni okulwisana nalo kuthengiswa kanye lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu waseMelika ubethe gwaqa phambi kwemsakazo kamabona kude le radio elalele umbiko obusethulwa nguMongameli Joseph Biden wele Melika owe State of the Union address. UBiden owethulele umbiko phambi kwamalunga amadala amabili awe Senate le House of Representatives le Congress eWashington DC. Uhlafune okuningi okukhathaza isizwe kanye lokuhla sekwenzile lokhu akhokhelayo abebandla lamaDemocrats bamncome kakhulu uBiden ngokuveza ukuzwisisa kanye lolwazi kwezombusazwe ngoba bethi usehlanganise isizwe kulandela umbuso ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump owachiya kulokuxabana okukhulu phakathi kwezizalwane zaleli lizwe. UZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa embikweni oqakathekileyo owethulwe nguMongameli Joseph Biden kwele Melika, ikakhulu inkuthazo yokuthi kumele abantu basebenze ndawonye ukwakha ilizwe labo kungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Biden wethule umbiko oqakathekileyo wokuqala umnyaka owe State of the Union lapho achasisa khona ngesimo selizwe lakhe oseke wenelise ukwenziwa nguhulumende wakhe lakhangelele ukukwenza lonyaka ekhuthaza abebandla lama-Republicans ukuthi basekele ekwethulweni kwemithetho enceda uZulu. Umnumzana Biden uthi akula ngenye indlela ele Melika elingathuthuka ngayo ngaphandle kokuba abantu baleli lizwe babambisane kungelani lamabandla ezombusazwe abawasekelayo.
We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty.
Akuloko sehlulayo abanye babesithi amaDemocrats lamaRepublicans ngeke besebenze ndawonye kodwa kuminyaka emibili sisebenze sonke kodwa lapana lapayana amaDemocrats lamaRepublicans asebenze wonke.
Amazwi kaBiden lawa akhanya ethakazelwe ngabaningi abeZimbabwe abathi ukuze labo ilizwe lithuthuke kumele wonke umuntu abambisane enhlelweni ezithuthukisa inhlala kahle kaZulu wonke kungelani nebandla abalisekelayo. Omunye walabo ngumnumzana Gilbert Chuma isakamuzi seBuliriro othi kumele amabandla ezombusazwe afunde kulokho okwenzakala eMelika esithi iyo yodwa indlela engathuthukisa ilizwe.
lokhu kusitshengisela ukuthi njengeZimbabwe kuyabe kumele sibe le national vision esingathi leyo yabe isitshengisela lapho kumele siye khona njengelizwe, kunganani ukuthi ngubani uyabe busa kumbe ngubani uyabe phikisa. Isifundo esiqakathekileyo leso kumele thine njengamaZimbabweans sisithathe lathi senze i-politics yethu ibe njengeleyo sibona isenze e-Amerika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Owen Phiri, isakhamuzi seHarare, yena othi eleZimbabwe kumele linanzelele ukuba nxa umnotho ubuyela emuva kakuphazamisa abantu baphandle kodwa uzulu wakuleli.
Amazwi kaBiden asifundisa ukuthi kweleZimbabwe nxa singenza abakwenzayo labo eMelika sibambane, sisebenze ngelizwi elilodwa, silakho ukuvuselela umnotho welizwe, njalo kulokusincedisa ukuthi silalelane, njalo sikhonside ama-opinions abanye kulokuthi sithi ngoba leli libandla elibusayo so kalibe yile likhulumayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi zombusazwe umnumzana Admire Moyo.
Amazwi kamongameli welizwe leMelika uBiden asifundisa ukuthi kweleZimbabwe nxa singenza abakwenza eMelika sibambane, silakho ukuvuselela umnotho.
UBiden ukhuthaze amalunga ebandla lama-Republicans ukusebenzelana ndawonye labebandla lakhe esithi njengoba besebenze bonke kuhlandla lombuso wakhe eleminyaka emibili edluleyo, akaboni kulesizathu sokungasebenzi ndawonye. Iningi labantu likhanya lijabulele ukuthi umongameli Joe Biden uchazele eMelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile, njalo selibambene kulalokho eliyabe libe yikho ekuqaleni kodubo lokuthi wethulele umbiko wesothu ngendlela engayeyisiloba ukwethusela abebandla eliphikisayo elama-Republicans. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye olombiko we-State of the Union SOTU kamongameli Biden. Abebandla lama-Republicans bona baswele kakhulu umbuso wakhe besithi akulalutho lulesi sindo alukhulumileyo. Baphe owabo umbono ngemva kwalomhlangano. Sizweni unkosikazi Sarah Huckabee Sanders owebandla lama-Republicans owake waba yisikhulumeli sikamnumzana Donald Trump osengusiba lukhulu wesabelo se-Arkansas.
In Washington, the Biden administration is doubling down on crazy. President Biden inherited the fastest economic recovery on record, the most secure border in history, cheap, abundant, homegrown energy, fast rising wages, a rebuilt military, and a world that was stable and at peace. But over the last 2 years, Democrats destroyed it all. Despite Democrats' trillions in reckless spending and mountains of debt, we now have the worst border crisis in American history.
Unkosikazi Sarah Huckabee Sanders, ngugovernor wesigaba se-Arkansas, echothoza umnumzana Biden. Ukucubungula lolu daba sixoxe nomnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe ohlala eBuffalo esigabeni seNew York.
Yeah, ukuthi ipolitics isikhathi esizengizele sebekhangele ama-national election azabuya ku-2024. So ama-Republican umsebenzi wabo kuyukuthi wena nxa bebuya bephendula okhulunywa nguBiden bekhulume imeseji ezabanceda ngo-2024 kumbe ngoTrump ozaphenduka kumbe ngokunye ozaphenduka, bebezama ukuthi nje bevodloze okhulunywa ngumongameli uBiden. Kodwa into ayikhulumileyo, ukhulume ngokuthi uBiden is unfit to serve ngoba usengumntu omdala kakhulu. Kodwa ungajakhangela labo afuna ukuletha uTrump omunye okhanye wezwe. Umakhayela uBiden ngabe mdala ngeminyaka kulo Trump, kodwa izinto ezenziwa nguBiden zilengqondo okudlule kwasenziwa nguTrump. So wesikhathi yizigwenxa zomlomo kumbe ukwenza izinto ezingala ngqondo ama-Republican akwenzayo. Iqiniso ukuthi uBiden is more fit than esakubona kusenziwa nguTrump. Okunye akhulume ngakho, of course, ubekhuluma ukuthi kumele kube ama-new generation ukuthi ingene kwezama-politics, which liqiniso lelo. Wakhangela ama-Republican akhetha uSarah ukuthi ebe nguye ophendulayo ngoba she's the youngest governor, I think kule 40 years. So bebezama ukutshengisa ukuthi hhayi uBiden ukhulile, khangela thina sibabantu abayo. Kodwa uhlupho lwama-Republican kutshela ukuthi i-candidate yabo engu-Trump engani lokhu ifuna ukuphenduka ikhanya yona ngengqondo angomzimba umdala kulo Biden loba nje iminyaka ka-Donald Trump yona imlutshwane.
Umnumzana Busani Ntini, sizalwane seZimbabwe ohlala eBuffalo esigabeni seNew York. Sibuye saxoxa lo mnumzana Mkhululi Ndabambi, esinye njalo isizalwane seZimbabwe ohlala eIndiana, laye usipha owakhe umbono ngenkulumo kamnumzana Biden.
If you look at his style, uJoe vele ngumuntu who likes to ukuthi akhulume off the cuff, and umuntu likes to refer ama-personal stories, and he tries to relate, and khonokho kusho ukuthi ubize abantu, you know, ukuthi bezokhuluma different stories. Kuyatshengisela ukuba ngu-president wabantu, and le zinto akhuluma ngazo are things of concern. Mina, what was striking to me, and he did that early in his speech, he challenged, and I thought, I mean, it was a masterstroke by a seasoned veteran politician, a wily old wise fox move. Ute ngena, he challenged ama Republican to support ama policies that support middle class America. Kulapana, that was a huge firing shot. Ngobungazukumbulu Trump wathi ngena ama Republicans in the Senate and the House and the presidency. They went for Obamacare. They spent their whole session trying to repeal Obamacare, and it backfired spectacularly. And it showed where they were, their intentions, where they are. And khathesi le Congress ithe ingena omakhadi ama Democrats ahlathi abantu laba vele bafuna ukukhupha social security, and i-social security into e-heavy njengabo Obamacare. Of course, social security is heavier than Obamacare, i-lifeline yabantu abaningi. And so, ute ngena wahle wathi, I challenge you to support our policies that will make impilo for the middle class America bearable.
So, icebo lakhe lonelo elokubafaka ekhoneni ulibona lisebenzile liphumelele.
Ayikhona mbijana. Uhle, without even voting, without putting issues to vote, without any legislation being put, khona lokho ngikutsho ukuthi he used the tactic yokuthi lina elalifuna ukurepeal Obamacare, nangu futhi selifuna ukurepeal social security, and uhle wakufaka ku-speech, and bona bahle bawumuka bonke ama-retailer green, bona labana akade besaba laba akade vele bebaqophile, bahle bathi no, ulamanga, we will never. And wahle wathi ha, umzuli comment yakhe uthe I like a quick conversion. What's right? Nxa sesisonke ubenze bavuma to the whole country into abakade beyihlabela.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esixoxelaye eseIndiana khonapha eMelika. Amapolisa athi abophe abantu abafika phose amakhulu amane 387 izolo kumkhankaso abawuqhubayo elizweni okulwisana lokuthengiswa kanye lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokukhuphule inani lababotshiweyo laye kwedlula inkulungwane eyodwa 1023 selokhe lolu hlelo lwasungulwayo ngeviki edluleyo eHarare. Kubikwa kubotshwa abantwana besikolo abathathu namhla esikolo seGeorge Chipadza Secondary School eMidlands ngemva kokuba umbalisi wabo ebafice bebhema insango. Abantwana laba bamqambile obathengiselayo njalo ubikwa esezandleni zamapholisa. Amapholisa athi njalo alokhe ethola izidakamizwa ezehlukeneyo ngemva kokungena kwawo ezindlini ezidinga ikakhulu emalokitshini yemfakose le-Warren Park eHarare. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sizweni ingxoxo iStudio 7 eyiqhube lo mnumzana Paul Nyathi.
Ye kathi sibopha abantu abangu-1023 i-operation leyi yenza elizweni lonke, njalo sibopha labana ababhemayo labana abathengisayo lama-deglot nama-deg parons. So sicela uzulu ukuthi asinikeze information njalo asiphinte nxakuyukuthi amapholisa abeza umsebenzi ekumelanga ukuthi wawenze. Sicela uzulu asithele njalo amapholisa angikhona zizawabopha. I-operation leyi izasitshengisa ukuthi indawo ezilama-drug problem yiziphi. Njalo liyabona ukuthi indaba zama-drug kathesi zibamba umuntu onke, abancane, abadala, kuma-colleges, kuma-secondary school, kuma-universities, thina sinjengeZimbabwe Republic. kuphela umuntu wonke ukuthi abambe lamapolisa ukwenza ukuthi lisani indaba ze-drugs esazenza abuse.
Lo ngumnumzana Paul Nyathi, isikhulumeli samapolisa obexoxa le Studio 7 eseHarare. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumqondisi wenhlanganiso iBethu likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwenziwa izakhamizi zakobulawayo kuyinto enhle lokubambisana lamapolisa okulwisana labathengisa lababhema izidakamizi. Kodwa mbona ngazathi i-effort engasoze iphumelele iyefika ndawo, especially uma intsha ingelamsebenzi bayaqhubeka besidla izidakamizwa ngoba yikho kubagcina bengani babalekelana lohlupho lwelizwe. So uhlupho lokuqala yikuthi akulamsebenzi, kudingakala ukuthi kube nemsebenzi ezabenza betshone bebhizi bengatholi ithuba lokuthi betshone besidla izidakamizwa. Kodwa umsebenzi omuhle
singathi ukuswelakala kwemisebenzi yikho okumemethekisa lolu hlupho yini kumbe ziningi izizathu.
Ukuswelakala kwemisebenzi kungeyinye yendlela ebangela ukubana abantu bedinge zonke indlela ezingekho emthethweni ezingaqondanga ukuthi beziphilise, lokuthi abantu abangathola umsebenzi bedinga indlela yokuthi nje bezilibazise ngokuhlala bedakiwe. So alubana kule msebenzi ama-drugs abezehla indlela abantu abathenga ngawo nabathengisa ngawo, ngoba ngakhangela ukuthi abantu abathengisa ama-drugs ngabantu abadubekayo abasebenzisa izidakamizwa, abantwana abancane okufuza ukuthi ngabe basemsebenzini ngabe lizwe limi kuhle. So kungaba le msebenzi mbona ngazathi kuzayehla ngamandla.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ongumqondisi wenhlanganiso iBethu likaZulu obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umdlali olodumo womdlalo webasketball oweMelika uLebron James odlalela iqembu leLos Angeles Lakers ngolwesibili udlule bonke abadlali ngokuhlohla kumbali yalomdlalo, wedlula uKareem Abdul-Jabbar. Bekufunakala ukuba uJames ahlohle ama-point angu-36 kodwa wazohlohla angu-38 kumdlalo iqembu labo eliwudlalele Oklahoma City Thunder. Lokhu kumfikise kunani lama-point phose azinkulungwane ezingamashumi amathathu lengxenye 38,390. Isikhathi silokhu sincipha kulabo abaphatheka kumsebenzi wokuhlenga abantu abagqitshelwe ingqwabangqwaba yezakhiwo ezidilizwe engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakale kwele Turkey lele Syria ngomvulo. Ngapha kuqanda mo osokusenza njalo ukuthi umsebenzi wenziwe ngokujaha okukhulu. Okwamanje inani labantu abafele engozini le selilikhulungwane ezilithumi lanye 11,000. Namhlanje uhlangotho libona ngokupha uncedo lithe inani labantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 96,000 abancedisa kulumsebenzi. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukhangelelwe ukuya kwethekelela eleBritane namhla ukuyahlangana leziphathamandla zakulelo. Lolu hambo ngolwesibili lapho aphume phandle kwelizwe lokhu kwaqhamuka impi lele Russia nyakenye. I-ofisi yenhloko kahulumende weleBritane umnumzana Rishi Sunak ikhiphe umbiko ngalolu hambo esithi uZelensky uzaphiwa ithuba lokukhuluma phambi kwedale lephalamende leBritane. Njalo uza kuyabona amabutho e-Ukraine akhonale aqeqetshwa ndawonye lamabutho eBritane. EleZimbabwe lele Equatorial Guinea kubikwa ukuba aselobelane izivumelwano ezimbalwa ezigoqela ukwemba amatshe aligugu ezokulima ukwethekelela ezemvelo lokunye. umnumzana Nick Mangwana umabhalane omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko wethule umbiko lo namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Teodoro Obiang Nguema Basogo balobelane izivumelwano lezi ngesikhathi uMnangagwa esethekelela ilizwe leli. UMnangagwa olensuku ezimbili ekwele Equatorial Guinea wahamba kulelo lizwe leziphatha amandla zikahulumende ezimbalwa, indodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye losomabhizimusi umnumzana Kudakwashe Tagwirei. Ababili laba betheswa izijeziso zenotho ngele Melika elithi benza ubukhohlakali obesabekayo. Kasanelanga ukukhuluma loMnangagwa Jr. kanye loTagwirei ngalolu daba. Bayakhala abantu eZimbabwe ngezivumelwano lezi abathi ngezikaMnangagwa, izihlobo zakhe labangane hatshi uZulu. UMnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi uMnangagwa wenza santando eZimbabwe.
Ukuhamba kwaMnangagwa lokho akusimangalisi thina abanye. Basibuyelene emuva, uMgabe yinto ayevele eyenza ukuthi wayefuna ukurana ilizwe liranele esikhwameni sakhe. UMnangagwa uhamba ezinyathelweni zikaMgabe, njalo lelo lizwe abaye kulo kubongwema e-Equatorial Guinea uzakhumbula ukuthi lilizwe linjani. Lilizwe eliranwa njengendlela uMgabe ayerana ngalo. Uma ngaphazamisi umntakangamba lo obusa lelana lizwe nguye ongu-vice president, nguye ozibambileyo emnothweni. So uMnangagwa uhambe labomnangagwa bakhe ababili, wayengitsho njalo ngokuthi uTagwirei nguye umuntu ogijimisa into zikaMnangagwa. Njalo usehamba lo mntanakhe, ukhumbula ukuthi umntanakhe lo wamfaka ku-army khathesi usebonakala kuma-state function. Nxa kuthiwa akusayinwa ama-agreement elizwe, kusayinwa ama-agreement ekhwekhwe okuthi bazinothise bona ekhwekhwe. So yona indlela ababusa ngayo, kubuselwa ezikhwameni okufanele abantwana beZimbabwe bayilungisise leyo ndaba lonyana.
So ke nxa sikhangela ke kukhanyazana kulezivumelwano eziningi okuthiwa zenziwe phakathi kwelizwe leZimbabwe le-Equatorial Guinea, kambe leZimbabwe liyatholani kona?
Hayi, njona ngitshilo ukuthi sivumelane leso aso sivumelwano selizwe leZimbabwe or esihlanganisela ama-citizens eZimbabwe, yisivumelwano sekhwekhwe eplazini likaMnangagwa laboTagwirei ukuthi bazinothisa kanjani bona njengama-individuals not njengelizwe.
UMnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe ekwele South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Sixoxe njalo noMnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Udubo olukhulu esisuka sibe lalo njengabantwana beZimbabwe yikuhlala sicabangelana izibozi kuphela. Nango-ke umongameli uphumile uhambe lo mntanakhe sokucathe ngelizinto eziningi-ningi. Uphumile uTagwire laye ukuthi awuhambile sokucathe ngelinto eziningi-ningi. Kukanti-ke kwamanye amazwe nxa into ezinjalo zisenzakala akubi le nto eyabe iphazamisekile khonapho, ngaphandle kokuthi hhayi umongameli uhambe mhlawumbe sithi edabeni lomntanakhe akunanto emangalisayo. Sesabona abanye omongameli bephuma labantwana babo. Ngiyakhumbula ngenye ilanga umongameli weRwanda ihambe le ndodakazi yakhe, besiyabona ngesikhathi sana upresident Obama esesekupower balo kulo mfanekiso bebonke khona le eWhite House. Ukhangele ulokuzeni uTrump laye sike sambona ehamba le muli yakhe endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Akula nto kumele ibe lihlazo lelo.
Pho manje Baba Kolide ubona zani iziphatha amandla zikahulumende zilandeni khona ngale e-Equatorial Guinea?
Angithi phela noma nje behambile benjeyana, bakhona abameleli uhulumende, ama-ministers abahambileyo, kulo minister of finance ukhona ngale, uminister of foreign affairs ukhona ngale. Konke lokhu okuyabe kusenziwa okwelizwe kuyenziwa emgcekeni yilabo abantu akumele benze umsebenzi kahulumende, hathi ukuthi kona siphonge ukuhlala sicabangelana kuphela kungabi le nto enhle ephumayo kwele Zimbabwe. Sizaba ngabantu bani nxa siphila kanjalo?
Lo ngumnumzana Joseph Chuma olandela ezombusazwe obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bishop Sithole osebenza kwele South Africa.
Ngukonstruction.
Yes, ngathi kuconstruction yangkhona le uyabusenza.
Siyayaka.
Ye, yelula khona mpoke Sithole. Yelula sibilitshela abantu ukuthi liyakhani lokhu lalokhu.
Siyayaka nje masithola umsebenzi si-group nje. Engaba ngathi ngu-10. Sakhe izindlu nje endaweni. Masithe sathola umsebenzi.
So akusitheleke baba Sithole ukuthi umsebenzi lithola njani khonapho injalo laqala nini ukwenza khonoko
umsebenzi senza siyamakethe zemarketing ukuze sithole umsebenzi sesilabo close to 7 years sibhizi construction njalo akwamanje asekhobhizi akusafandi ekuqaleni kwangwane kuba ngconywana okwamanje akusekhobhizi kodwa yikho ukuthi nje sicela usizo mhlawumbe uma singathola abantu abangasidonethela into ezifana lama-tractor ngoba sengifuna ukuba ba-best eZimbabwe ngisebenze ngokulima sifuna ukwenza sibe yi-group esingasebenza ngokulima oku-serious hayi khona lokho esikwenza njengamanje
singathi-ke khonapho nxa liyakha izindlu ezinjani njalo liyakhele obani kule nzuzo yini
izindlu esizakhayo kutsho ukuthi siyabe sakha ama-private house umuntu nje uma efuna ukwakhelwa nguye abantu esibakhelayo
lonke lingamabhilida adabuka eZimbabwe kumbe kulabanye abakwele South Africa
no singamabhilida adabuka eZimbabwe nje sonke
singathi-ke ukuthi wakhe indlu asithi-ke indlu yomuntu ibiza malini
indlu nje complete set yakhona indlu idependa ngeplani yomuntu ezinye ziyayenza o-50 ezinye o-60-70,000 zehlukile azifani
kodwa kule nzuzo yini akusitshele Sithole khona ukuthi kuyaphilisa
hayi inzuzo yangikhona iphansi kakhulu yikho sesifuna nje ukuthi ngicabanga ukuthi mina esayidini yami ngibona athi inzuzo e-right iseZimbabwe yikho engenza khona into ebonakalayo yikho sengicabanga ukuthi ngiye ekhaya
egoli kolapho singathi sokuhlupha kakhulu
hayi igoli sokuhlupha kakhulu akusekho right ngoba sesibonana ekhaya kungcono ulalapha eSouth Africa
uyenelisa ukuthi uselele imuli yakho ngakhona okokwenza khona manje
okwamanje ngiyenelisa ngoba ingane sezize zakhula lokhu engincengisa ngakho
ubona zani akusasebenzeki
hhayi akusasebenzeki okwamanje iqiniso akusasebenzeki isenza isekho sokuvalekile
wena-ke singathi usebenza khonapho okusemthethweni ukuthi ulamaphepha kumba ulamaphepha akusitshele ngokujulileyo khonapho
mina besebenzisa iphemithi
ye khuluma ujule sibili ukuthi iphemithi yangkhona yilokhoesebenzisa
namaphepha eZimbabwe kusebenzisa iphemithi then the ID yaseSouth Africa ngaye yakhanselwa asesiyathatha amaphepha akithi eZimbabwe okwamanje sebenzisa amaphepha akithi le phemithi njengoba sithi amaphemithi sebawakhansila yikho-ke sengicabanga esayidini yami ukuthi hhayi angcono ezivelele ekhaya ngekwenza embona zathi ngokusebenza ngezandla mbona ngani kungayincedisa kakhulu okudlula lokho engikwenza la
singathi amaphemithi wona lawo wena awusadinganga amaphepha amatsha awafaki vele ukuthi ucele ukuthi
ingaexpire
uzakwenza njani manje
wamanje vele ngojuni nje ngicabanga ukuthi ngizabuyela ekhaya
ubususebenze kwesikhathi esingalani egoli
egoli sizingafo 1991
iphemithi buyithole nini
hayi iphemithi ngile 12 years ngilayo
manje imuli ubona zani uzayenelisa yini ukuthi uyiphandele lapha lalapha nxa ngabuyele ekhaya
imuli zazama ukuthi ngoba njane sithi abantwana bona sebekhulile vele bona bazasala mina ngihamba lo mama
Mnumzana Bishop Sithole udabuka eZimbabwe ubuxoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 eseYeovil kwele South Africa Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umbiko oqakathekileyo othulwe ngumongameli Joe Biden wele Melika owe State of the Union. Sengilivalelisa namhla Zulu kandaba igama lami ngoGaino Kumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.